izamthe ukwazi ukuthi noma kuvutha umlilo onganani phakathi iwuvale lingawuboni lihlalele ucabangela lipho ubona ukuthutsha kuyintutunyana kanti ngaphansi kule nkarakatha yelangabi. So kulama possibilities amaningi njengoba ubona kusiba lezinto ezinjalo eziphumayo ukuthi sokulokuthengisana sokulokungathembani zizile lo Boxspace enuthinamasa esithi kulama minister angabathengisi lani ukuze impehlano okuphumayo otshengisa ukuthi kukhona okukhona ngaphansi kungabe kule that possibility sibule nkulu kakhulu ukuthi kukhona labo rokete abangabe bephakathi kwakho okungikhona kuza kuphuma kubhata kuphume ukuthi bar owezanup f ngoba sikwazi ukubamba izinto zayo izigcibegcibile kungagxathwana okusegcike njalo lokho sokubona kwamanye amabandla.
Yena umongameli Mnangagwa lomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga ubona bezwana yini kumbe kulokungezwani okuyikho okuphehla lokho esikubona sokusenzakala?
Sebeyikhulume bayilandula bayiphinda bayilandula indaba nale yokuthi uMnangagwa lo Chiwenga kabezwana. Inzima ukuthi uyithi ba siyizwa ngamahlemuhlemu ukuthi kabezwane kodwa ongakuthi kungaba liqiniso thize ngoba ubonke ukungena kwabo embusweni bangene ngamandla uthi wenda kunguye ofaka uMnangagwa ongakuthi usaselaso leso sifiso mebutshwe ukuthi laye angayeqa angene phezulu kubazele ukuthi uMnangagwa kayenze ngendlela nayecabanga ukuthi uzayenza ngayo nxa emfake embusweni.